go VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle kolamukela emsakazweni ostudio 7 ngolwesithathu mhla ka 8 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ubhubha wesilisa ebulawa ngumkhuhlane wecoronavirus kobulawayo osokwenze baba babili asebebulewe yi-COVID-19 elizweni. Umanispala wakobulawayo uthi uzavala amanzi kuleli dolobho okwamalanga amahlanu alandelayo.
Ngokunjalo ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalo mkhuhlane zingabe zikhona khona phezulu. Ngakho ke abantu kumele bakusaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kusipreye laphana ukuze kuhlanzeke kakhulu edolobheni, ngoba kuhlala khona abantu abaningi abavela endaweni ezitshiyeneyo.
Amankampani asetshenziswa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union le-MoneyGram azaqala ukuvulwa namhlanje.
Sivele thina-ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu-ke ekuthelelani kwegciwane, ngoba okwakuqala izibhedlela asilazibhedlela ezanele ukuthi-ke sikhangele labo ababe negciwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulo wesilisa obehlala kobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko izolo othi umunye obele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lasithoba minwemunye i-79 umuyi ubikwa ebhubheni esibhedlela sakobulawayo esingaqanjwanga igama ngomgqibelo. Lolu gatsha luthi izolo kulabantu abangamashumi amabili lantathu 23 abahlolwe leli gcikwane ababalisa umuyi. Umuyi kazake aphume phandle kwelizwe, kodwa ubikwa eke wavakatshela ewange endaweni ezandise ukuvakatshelwa izethekeleli zakamanye amazwe. Okuthuse abaningi ukuthi lundoda kuhlale amalanga amane lokhu kungaziswanga okwenzakeleyo, okubangele ukuthi abantu abaningi bahlangane laye okungabafaka engozini yokuthelelwa leli gcikwane. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithi izavalela abahlali bayo amanzi okwamalanga phose amahlanu kumbe amahola angamakhulu ayisithiyagalombili 108 hours ngenxa yohlupho olusezitijini ze-Criterion Water Treatment Plant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe lalo selihlaselwe ligcikwane le-coronavirus, njalo abantu bekhuthazwa ukugeza izandla ngamanzi lesepha ngesikhathi sonke. Ikhansili le isixwayise njalo izakhamuzi ukuthi zisuke edolobheni ngehola lesithathu ntambama lamhlanje lansuku zonke ukwenzela ukuthi ifafaze imithi yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus endaweni ezehlukeneyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxela umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla salinhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kulinyathelo elihle kakhulu esilimukelayo njengenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ukuthi idorobho lakobulawayo lispreywe ukuze lihlanzeke. Njalo okwenziwe ngokhansili wakobulawayo siyakukhuthaza kakhulu ukuthi kuqhubekele phambili, ngenxa yokuthi namhlanje futhi ungakhangela kuhle isimemezelo esikhitshwe nguhulumende, iministry ekhangela ngezempilakahle lokondliwa kwabantwana bakuvezile sobala ukuthi kulomuntu oyedwa oleminyaka engu-79 osethe wabhubha kobulawayo ebulawa yiwo umkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalo mkhuhlane zingabe zikhona khona phezulu. Ngakho ke abantu kumele bakuqaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kusipreywe laphana ukuze kuhlanzeke ikakhulu edolobheni, ngoba kuhlala khona abantu abaningi abavela endaweni ezitshiyeneyo. Ukuthi baspreye ngo-3 kuqondile, lakho siyakuvuma futhi ngoba edolobheni lakobulawayo kumele izitolo zonke ukuthi kushawo 3 sezivalile, njengoba umthetho kahulumende watsho ukuthi izitolo eziningi ziyavula ngo-9 ekuseni ziyavala ngo-3 ntambama. So sithanda ukuthi abantu abaningi abangabe besedolobheni belanda izinto ezitshiyeneyo, ama-essential services lama-essential goods, kungabe kuyukuthi sebephuma laba edolobheni. So nxa ikhansili yakobulawayo gasi kusipreya ngo-3 sikubona kuyinto eqondileyo kakhulu khonoko.
Ikhansili ithi iqalise izolo ekuseni
ukumemezela ngalolu hlelo uboni ngani nengi labantu liwutholile yini lo umlayizelo kumbe ongafinyelelanga edolobheni izolo kakuzwanga
abaningi abantu bebengakuzwanga lami nje ngikhuluma ngikazi ukuthola kuyimbiko eborder ku WhatsApp ukuthi idolobho lakobulawa lizasprayer emini ngithole vele emini yantambama civil force sokungama-2 engikhangela ukuthi abantu abaningi bangabe beqalisa ukuthola imbiko mhlawumbe vele sebeqalisile ukusprayer kumbe sebeqedile ukufafaza lokho esikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa kuzaba lento enjalo ibulawa sithansile imemezele kakhulu sibile emaredweni lakuma WhatsApp lapho ifake imlayezo kusisele isikhathi maybe 24 hours before even 12 hours at least ukwenzela ukuthi abantu babekwazi bahlele kuhle izinhlelo zabo zokuya edorobheni
i-council isiyethule umbiko omutsha sikhuluma nje lapho ethi khona uhlelo lwayo lokwaba amanzi olwe-water shedding kambe lokho kungabe kusitshoni ebantwini sibona ukuthi kubhekwane le-coronavirus lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi begeze izandla okungapheliyo
ye sesiwutholile umbiko njalo njengezakhamizi ukuthi phose idorobho lizabe lingelamanzi ngezindaweni ezijiyeneyo phose kwamalanga amane le ngxenye singathi 4.5 days nxa ukhangela ukuthi i-108 hours sinika phose 4.5 days khonokho ke kuyibunzima obukhulu kakhulu ngoba isiqonqosolo sethu thina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association bekuyikuthi amanzi kawahlale ekhona ebantwini yesike sakhuthaza ukuthi ngabe kuyavuma i-city council ilethe amanzi ebantwini ngobusuku kwenzeka ukuthi abantu bakhelele bahlale belamanzi ngoba siyakwazi ukuthi nxa sibhekane lomkhuhlane lwe COVID-19 kumele abantu bahlale begeze izandla zabo behlanzekile lapho abahlezi khona kodwa nxa kuyikuthi akusela amanzi phosa amalanga amana lengxenye sokuzabangela ukuthi abantu abaningi bagcine bephumile bayadinga amanzi kwezinye indawo sokubangela ukuthi kugcine i-social distancing then esikhuluma ngayo ingasa-observa ngikhuluma nje lapho ephumula kithi bekume ukuthi afike ekuseni ngo-7:30 kodwa ungananzela sokuze kutshaya phose u-10 wantambama amanzi alokhu engekho khonokhana ke kuyinto embi kakhulu siyakwazi ukuthi amadamu ethu asisaplaya ngusikisi lawana amanzi akhona malutshwana kodwa-ke siyacela ukuthi u-city council akaphumele eminye imizamo ezenza ukuthi abantu bangaphumi phandle bayedinga amanzi babe yisiqumbi bagcine sebeshiya ikakhulu izibhorane okuzakwenza ukuthi abantu bakithi bagcine bethelelana lezi nambuzane ezibangela umkhuhlane we-COVID-19
lo ngumnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz kushort wave ebuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz kushort wave kampani asetshenzisa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union World Remit le-MoneyGram azaqala ukuvulwa lamhlanje ukuze abathunyezelwe imali izihlobo labangane benelise ukuyifinyelela ngesikhathi lesi ilizwe liphakathi kohlelo lokuzivalela kwabantu ezindlini ngenjongo yokwenqabela kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zisebenza emazweni afana leSouth Africa, eMelika, Bhilitane, China lamanye. Usibalikhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Manguja uthi amankampani alolu hlobo asebenzela emahofisini awo lasemabhanga azavulwa okwensuku ezintathu ngeviki ezibalisa ngolwesibili, ngolwesithathu langolwesine. Kodwa lawo asebenzela ezitolo azavulwa nsuku zonke. Inyathelo leli liza ngemva kokuvulwa njalo kwemikambo yokuthengisa izilimo elizweni ezifana leWembare izolo okuyisinqumo esithethwe nguMongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abanye bathi ukuvulwa kwamabhizimusi lokhu kwenyusa ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi olenkampani egaya impuphu umnumzana Abednego Bebe.
Sivele thina ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu ke ekuthelelanweni kwegciwane ngoba okwakuqala izibhedlela asilazibhedlela ezabele ukuthi ke sikhangele labo ababele gciwane. Okwesibili ke asilamali yokuthi sizincedise. Nxa igciwane lingabuya ngesiqubu njengokwamanye amazwe. Okwesithathu ke sivele lokudla nje abantu ukuthi babe lokudla okwaneleyo, asila kudla okwaneleyo okuyikho okungenza ukuthi into zibe nzima kakhulu. Njalo okungaba nzima kakhulu ukuthi lalabo abangabe bele mali ezincane kumbe kithi abalama medical aid abangeke bancedakale ngoba uvele imithi yakhona kanye lezi ndawo zokugcinela abantu abale gciwane leli azikho kazeneli ngoba kunje nje sikhuluma kade seZimbabwe kule ndawo eyodwa layo enezinto zokusebenza ezingeneliyo indawo yeHarare ukuthiwa yiWilkinson Hospital. Bona ngani ke kuvele kulusihlupho esilalo kakhulu. Yebo yebo ngabe kukuhle ukuthi uhulumende uvulele abantu ukuthi basebenze. Ngizwe ke lami angilashiwa lakho ukuthi baqala basitreya kuyona le indawo yembare nesikho ukuthi abantu bangene basebenze. Kodwa ngibona ngani ke nxa kungaba lokuthi kube lohlupho lokuthi kuvuleke umkhuhlane lo ngamandla ngendlela okuminyana ngayo embare ngibona ngani sizaba lenkala kade yohlupho esizakwehlele kulubambe ukuthi sizakwehlele ukuthi silubambe njani.
Njengoba abantu sebevunyelwa ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola lemelika, ungathi sokulobubelo yini elizweni?
Ububelo kabukho kubhizinisi ngoba okwenzakalayo ukuthi ke nxa kuvele kulezinto zonke ezivelelayo elizweni ungaze ukuthi abantu basebenzise yiphi imali, amboni ukuthi kunganceda ukuthi kube nobubelo ngoba nxa izinto zivele zingekho elizweni okunje ukuthi sithi umumbuka ukho ke sithi imisebenzi ayikho sithi konke nje kakukho okudingakala kutholakala ngaphandle kwamazwe, amboni ukuthi kungaba nobubelo abantu bangaze basebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Okungaba nobubelo kuphela yilokhu abathi khona yi-liquidity on the market ukuthi ke ukutshintshwana kwemali ezandleni zabantu okusemthethweni. Mbonani kokungaba nganeno ngoba umuntu uyabe sekwanisa ukuthi athenge ngemali layalayo. Kodwa ke ekuthini izinto zibe khona elizweni mbonani hayi akulabubelo lanxa imali ingazibe khona.
Khona ukuvalwa kwamankampani achiyeneyo ungathi kube lomthelela bani kuZulu kanye lakuwo amankampani la?
Amabhizinisi asele evuliwe ngamabhizinisi ayenza ukudla athengisa ukudla la yenza lokhu okuthiwa yi-essential services lalawo alokubisa kumbe kuhambisa izinto ngaphandle kwamazwe yiwo asele evuliwe. Kathi ke wonke amanye ayo avaliwe ikakhulu awabantu abazisebenzayo abazisebenzelayo abanjengalabo esithi ngama-vendors nabanye abanjalo kakula ke ohambayo kakula osebenzayo ngibona ngani ke ulethe ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini.
Umnumzana Abednego Bebe ngusomabhizimusi olenkampani egaya impuphu ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi bekunyakazela imkambo wembhida edolobheni lakobulawayo evulwe izolo ngemva kokuvalwa ngeviki edluleyo phansi kwemigoqo yokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi kuze kwabizwa amasosha lamapholisa ukuzoqeda ukuxokozela okuqhamukileyo. Iphephandaba le-Newsday lithi isikhulumeli sehofisi kamongameli umnumzana George Jaramba uselandule umbiko obususabalele ebulenjini be-internet usazisa omastanda ukuthi bengemukeli umthelo we-rent. Lumbiko, kutsho iphephandaba le-Newsday, ubusithi abanini izindlu asebebhadelwe kumele babuyisele imali kubahlali bezindlu zabo kungakedluli olwesihlanu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele nge-WhatsApp.
Salubonani ku-Studio 7, mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina into ethanda ukukhuluma ngayo, ethanda ukukhuluma nge-Supreme Court decision le yendaba ye-leadership e-MDC. Iyamangaza i-court yaseZimbabwe. sokudlula isikhathi esingaka bakhuluma ngokuthi kwenziwe i-extraordinary congress per structure ka-2014. Le nto abayikhulumayo ifana lokuthi kuthi ubaba womuzi esefile kusale kube le nkinga nje yokuthi ngubani ozosale phethe umuzi, omunye aphuma yakho umuzi wakhe, omunye ethese yakho umuzi wakhe. Sokusele unxuwa nje lungasela muntu, kube kuthiwa hhayi buyelani ehlala kunxuwalwa nomunye lomunye kabuyele lapho ebehlele khona. Into engasebenziyo yinto efana nale nto eyayithiwo eyenzeka bekhuluma ngama-results e-election ledlulileyo. Watsho ubabundiweni ukuthi hhayi amakhothi aseZimbabwe ngisho labo sebhuku bajaja ngcono kwedlula bona, lakhona lokhu vele osebhuku babekajaja ngcono. Into esikhona manje ukuthi kubuyelwe back kuma-structures ka-2014 e-MDC. Angiboni vele ukuthi kusazoba basazoyithola ngitho i-1/3 yabantu ababekhona. Into engekhoyo le
amsa uzokhuluma ngumelusi awadube. Sithanda ukucebisa abafowethu bonke indawo ukuthi abahlale phansi lokhu njalo kuthe sihlale ngohulumende, mhlawumbe bayazi ukuthi kuzolunga kanjani. Nanzela ukuthi mhlawumbe singahlalanga bayenzane lockdown kuza limali abantu abaningi esikhathi sobhubhane lwe-corona. Kodwa nge-lockdown leyenzakale balushwana abantu abathelelekileyo, cause ngale lockdown, lockdown is work, lockdown is work, lockdown iyasebenza. Silaleleni kwaleleni opresident wethu, sifonaleleni bonke. Ngiyabonga msakazi.
Basakazi be-Studio 7, lina eliphethe umsebenzi omkhulu, siyalincoma ngalo umsebenzi ngoba lo msebenzi umkhulu. Yizo inhlelo ezisilimukisa kulo umkhuhlane ukuba sihlale singabantu abaqapheleyo, abantu abalalela okufanele sikwenze, njalo sibe lokuhlala esihlanzekile. Njengokutsho ukubana lo umkhuhlane ufuna abahlala behlanzekile, ukubana bazivikele, bahlale begeza ukuze baphephe kulo kulo umkhuhlane. Mina ngusifanda ebasakazi siyawuncoma ilizwi likahulumende ukubana kuvulwe amabhenki. Ngilapho siyatshayela ihlombe ngoba indlala ibisibulala abantu belezimali zabo emabhenki, ibisithwalise nzima abantu belezimali zabo emabhenki. Labangaphandle indlela yokuthumela kathi sebengasenayo. Ngalokhu hayi siyamtshayela ihlombe upresident. Ye siyacela kakhulu kulaba abazombusazwe, ikakhulu uGawule. UGawule hayi angabeki ipolitiki, angabeki ipolitiki kulo umkhuhlane. Lo mkhuhlane kawufuni ipolitiki, please siyamncenga. Ipolitiki kasiyifuni, kasimanyaneni sibe muntu munye.
Mbingelele nami emsakazweni we-Studio 7 kuviwo Ndebele. Mina ngombono wami le nto eyenzakala ekhaya njengesizalwane seZimbabwe eHarare ayikho kahle njengale ndlela ukuthi kuthiwe abantu makababuyele bayedayisa. Isimo sasekhaya kasikho right ukuthi abantu bangabuyela bayedayisa emarket. Into yokuqala nje vele ungabheka isimo sezibhedlela. Yebo singakulungisela kwamanye amazwe ukuthi ngoba nabo babuyelile bayadayisa emgoqweni, mara bayakwazi bona ukuthi bathembe. So thina kwesethu isimo bekungekho right. I think bekungalindwa nje kuphele le lockdown besokubonakala ukuthi le sifo simemetheka okungakanani, andibona kuthathwa amanye amadizi.
Salibonani izihlobo, salibonani basakazi be-Studio 7. Siyezwa sibili lokho kukhulunywa nguhulumeni ukuthi amabhanga akavule amalanga amathathu evikini, sibili, sithathu, sine. Emzindleleni lapha akuhambeki, amapholisa namasotha ayenza ama-roadblock.
lokho bekubuza ukuthi uya ngathi ufanele ube le pass right sina sihlala emakhaya i-town yethu eseduze iPlant sihlala emakhaya mangathi mhlawumbe ngisebenzisa ibank sengithinyela imali isebank kufanele ngiyilande ngenze njani akula ma-transport avunyelwe ukuhamba endleleni fanele ibe le phasi yokuthi ngiya ngaphi ngiyokwenzani ngibhalelwa ngubani manje iphasi ke manje mase kunje sikhanye ngathi asisezwani kahle lapha akusahambi ngendlela ebesicabanga ukuthi kuhamba ngayo sina sitshele ukuthi sihlale ezindlini siseze emakhaya sithuli sinema-problems esinawo athethe emabhenki avulwa sokufanele sihambe siye ebhenki sizohamba kanjani siyenalezi mali zethu emabhenki bentela nje khonapho ukuthi sikhasisele sicacele kube qini ukuthi abasemakhaya yenzani kanje ukuze lithole izimali zenu ezisemabhenki okhulumayo nguScott Mpofu isendaweni yasempowenzi under Mangwe ngiyabona
abalaleli yemna ngiyalibingelela futhi njalo hayi mangisizwa ngezimbakho ukuthi abantu bahlukuluza amapholisa akumelanga ahlukuluza abantu akumelanga zomunye umama ekhala kabuhlungu lapha ethi ohamba wadinga amaphilisi kamama akhe lapha hayi amapholisa bahamba bamvalela wazaphuma ngo-4 hayi asonto enhle leyo hayi asonto enhle kumele babuze kuhle baphathe kuhle abantu bengabahlukuluza abantu hayi akukho right lokumthetho uhulumende kathiwo ukuthi abantu bahlukuluzwe kuthi amapholisa agade abantu abahambayo kuphela kathiwo ukuthi atshaya abantu manje sebetshaya abantu bahlukuluza abantu hayi bangayizisuka abantu hayi hayi kodwa thi singafika ekhaya mbe sisuka khona siye ekhaya bazasihlukuluza vini ha kodwa umthetho lokuvela kukho right ukuthi abantu bahlukuluzwe ezimbakho hayi uma umnankakho wava umuntu kube lokuthula elizweni kumele kube lokuthula elinjani balaleli alibingelela ngalesi sikhathi gama lami ngukosikhona khuphe ngibuya ekhezi ehomestedi okokuqala mbingelela bonke abalaleli abalalele ngalesi sikhathi hayi sibona yona icorona leyi bakithi hayi ayi 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 njengoba lokhu esivalelwe sara silokhu esisezindlini hayi sazo siphelelwe zimali phela ezindlini ngoba lokhu esaqinisile azathinazo siphelelwa zimali hayi ayi 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 hayi umkhuhlane besikhwela unkulunkulu ngawe yangenela sho uphelele umkhuhlane lo hayi ayi asesikhathile ngawo lo
mkhuhlane na umisaswane into engiyibone lapha ejombe lapha ezimbabwe ejombe ngifike emavenkeleni lapha emashi but ngiyakubona lapha into enkinga yelapha manje yikubana abantu noma past 6 abachayo bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu but abantu laba abashayiweyo abachaywa those people abakade bechaya right police namaregular labana amapholisa lawa bangazivikelanga kade bengazivikelanga kona lapho ngihle ngabona ukuthi hhayi ayisikho ngendlela e-coronavirus yona leyo nxa amapholisa ehamba echaya abantu bengazivikelanga then abashaya abantu emabhawa bathi abashaya amabhawa lawa bacitha bathi bacithile abantu labana bangena babese beqalisa ukuthi badlale sinuka behleka then into le manje nxa injalo ukuthi ufuna amapholisa wona akwanisa ukuthi wona ahleka bedlala isinuka bebaningi ngiyengakhangela laphana banchayi but wona without protection ukuthi bangiyenze into anefanele ukuthi mina ngifanele ukuthi nqase ngiyisiwotshwa ngifanele ukuthi ngiye ecourt la bantu then uyodlala isinuka isinuka leyana ibidlala namapolisa angu-10 so ukuthi light nxa beshaya umuntu besitshayele ukuthi kade sihlezi singu-4 besitshaye ukuthi indaba sihlezi singu-4 akuvunyelwa ukuthi sihlale singu-4 simesicicane sicithane ngendlela yena leyana ukuthi omunye nangale nangale kodwa hayi bona sezadlala isinuka abe nguthe bemile kusho ukuthi bona ibavunyelwa yini kumbe thina esisirongo na esisite mkhuhlane kumbe yona ubona yibona umkhuhlane ngoba bona abazinanzi uyobadlala le nto leyo ukuthi bona abayenza into yona leyo ukuthi bona babebuthana bebuyele motha begcwele itruck bebuyele bezochitha abantu then bebabuthana begcala isinuka so loko akungiphathi kahle angikwazi ukuthi igameli ithini ngakho.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. ELeSouth Korea elinconywa ngumhlaba wonke njengelizwe eliphumelele ekulwisaneni igcikwane le-coronavirus lithi lizatshengisa njalo ukuthi kwenziwa njani ukuvota ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Leli lizwe lithi lizaqhubeka ngokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngeviki ezayo. Isikhangele esivela kwelemelika. Ingcwethi zempilakahle ezikudale elabunjwa ngumongameli Donald Trump ngenjongo yokuxwayisa ilizwe lemelika ngegcikwane le-coronavirus zithi sokucatshangelwa ukuthi abantu abazabulawa ligcikwane le-coronavirus abasoze babe baningi njengalokhu kade kucatshangelwa. Lezi ngcwethi bezithe kuza kufa abantu abedlula inkulungwane ezingedlula amakhulu amabili i-200,000 kumaviki amabili alandelayo. Nansoke ingoma emnandi, ingoma ka Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Kubhubha owesilisa ebulawa ngumkhuhlane we-coronavirus wobulawayo osekwenze baba babili asebebulewe yi-COVID-19 elizweni. Umanisipala wakobulawayo uthi uzavala amanzi aleli dolobho okwamalanga amahlanu alandelayo. Amankampani asetshenziswa izalane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union le-MoneyGram azaqala ukuvulwa namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-half past 7 ntambama.